lobulili obufanayo abeZimbabwe sebezihlaba amajekiseni okuqondisa ubulili babo bethola limithi wele South Africa. Omunye walabo abathatha ijekiseni yokuqondisa ubulili bakhe uSemdlovu uthi ngempela uyazihlaba maviki wonke ngejekiseni ayithenga eSouth Africa.
Okay, mina ngithatha omunye umuthi okuthiwa ngama hormones okuthiwa testosterone. Yiwo lawa angani ancedisa umzimba wami ukuthi ukhona ukuthi ugugule umzimba wami ukuthi kube khona ama-features esilisa ukuthi ngibonakale ukulisa bami. Yiwe ngiwathathayo ngizihlaba kanye.
Ndlovu uchaze ukuba ngemva kwesikhathi umuthi lo ulakho ukuphazamisa ezinye izitho zomzimba uma uwathatha ungekho ngaphansi kukadokotela okulakho ukusinda umzimba.
Umuthi lo usuka ube yingozi nxa uwuthatha kungela umuntu okukhangela ukuhlola igazi lokuthi igazi lakho alibi loku kuna selisenze ukuthi libe liningi kakhulu emzimbeni lobu ukuthi kugcine kusinda ukusebenza kwenhliziyo lesibindi ukuthi akusindwa ekukhipheni ngoba isibindi sisebenza nje ukuthi sikhiphe izinto ezingumthi engakulimaza ikhiphe lokho okungabe kungakulimaza phakathi then kusale lokho okusebenzayo emzimbeni. So kungasuke kube kuningi kakhulu ikakhulu nxa ungumuntu owabe enathi utshwala kumbe ebhema kumbe kulokunye nje akusebenzisayo abangakukhangelisisi kakhulu ukuthi noma othatha nje ama-ARV kungahlanganelana lama-hormones lawa umzimba ugcina kumbe leyo PrEP esikhona kulezi nsuku ukuthi kugcina kusinda umzimba okunganani nxa yonke imithi le isihlangene phakathi komzimba.
EZimbabwe imithi le ayitholakali, iningi lalabo abathatha limithi yokuqondisa ubulili bayithenga eSouth Africa ngoba uhulumende lo ulohlelo lokuncedisa abantu abanje.
Mina lapho engiwathola khona ngiwathenga eGoli ngoba eGoli yikho okusuka kube lamadokotela ahlola abantu babo uhulumende ule program yokuthi bayancedisa abantu ukuthi abanjengami ukuthi bethole leyo mithi.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ebona ngamalungelo alaba bantu eye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe, uNkosazana Nonhlanhla Moyo uthi kuludubo ngempela ukuba amalunga abo abanjwa ngamandla ukuthenga imithi le eSouth Africa.
Sasiwe zesibili kodwa-ke bekungela ndawo lapho eZimbabwe lapho athengiswa khona, so you find that amalunga ethu amaningi bawathola emazweni afana labo-South Africa. Kuyinto ebuhlungu sibili lokho ukusikhangelele ukuthi njengeZimbabwe sile ndawo lapho kwezempilo kahle esingathakazelela ukuthi ngeminye iminyaka amalunga ethu akwazi ukuthi azuze lawo ma-hormonal treatments kuma-institutions ethu alapha eZimbabwe.
EZimbabwe abantu abaphila lobulili isisekelo sombuso esitsha siyababandlulula okucina kugoqela zonke inhlelo ezisezweni ikakhulu kwezempila kahle. Kungakho sebekhalaza kuhulumende ukuba abatholise yonke imithi abayidingayo njengabanye abantu abanemikhuhlane ehlukeneyo ezweni ebalisa otshukela, i-diabetes, igcikwane lengculaza leminye imikhuhlane. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.